angiboni ukuthi kulento embi khona phala ngenxa yokuthi lezo ndawo kusasezindawo eziphakathi kwelizwe le-Ukraine. Ingakho angiboni ukuthi azange kube ukuthi indawo eziphakathi kwelizwe le-Russia. So ke ngaleso sizathu ngibona ingathi kuvele kuba njalo i-concentration ivele iba njalo nxa ukuthi amabutho ase-Russia nxa bengaqinisanga kuyeneliseka ukuthi amabutho ase-Ukraine baphinde bahluthule bazithathe njalo bheke izigaba zabo njengalokho esibona umnumzana uZelensky laphana elokho ehlongoza esitsho e-Chapanzi ngenduku.
Yona impi uyibona njani sikhangela ukubana ele-Russia lalithe lizahluthuna ilizwe le-Ukraine ngamahola nje ambalwa kodwa sokwedlule inyanga eziyisithupha, ukubona njani lokho? Kungakutshengisana
impi yase-Ukraine babugande ukuthi yimpi ejulileyo kakhulu okungakuthi layo umnumzana uPutin wathi nxa eqalisa lento le akazange ayicabange kabanzi ngendlela ukuthi kwakusenzakala ngayo, ngoba yena kwathi ukuqalisa wayecabanga ukuthi mhlambe kuzabe kuwukuthi yimpi akhangelane lelizwe lase-Ukraine kuphela. Ingakho wayebeka istatement esifana naleso sokuthi sona umbuso wase-Ukraine usengawuhluthula nje ngemva kwamahola. Kodwa ke nxa sesithi sikhangela kathesi lelizwe lase-Ukraine yebo, kodwa ke impi le ayisaliwa lelizwe lase-Ukraine lilodwa, ngoba lapha sesingabala ukuthi lapha kusafana lokuthi ngamazwe mhlambe angabe lichumi sesibala amazwe afana labo la-Germany, amazwe afana labo America, amazwe afana labo Britain, amazwe wonke nje ama-Western countries analaka ku-NATO wonke amemuva kwe-Ukraine yiyo ase-supply izikhali i-Ukraine. Ingakho i-Ukraine ithola amandla ukuthi iyenelise ukuthi i-challenge yenze ama-counter attacks ihlasela layo laphana amabutho ase-Russia. Ingakho sathola ukuthi ilizwe lase-Russia amabutho ase-Russia akasayenelisi uku-advance ngendlela leyi ababezitshela ngayo noma ngendlela leyi ababekhangele ngayo ukuthi bengenza ngayo. Even strategically sasibona ukuthi babekhamba besiya kuma-different points, abanye beza ukubuya from west, abanye beza ukubuya from east, kodwa-ke ekugcineni bagcina sebebona ukuthi ngcono abahambe beluphondo ngenxa yokuthi yikho sagcina sibona u-general omunye wase-Russia laphana wagcina ekhitshwa kuposition eyinye lana, wagcina kufakwa uButchamendi lo wayenguye wayekhangele naye laphana ngesikhathi sempi yase-Syria owayekhangele amabutho ase-Russia ngesikhathi bencedisa ilizwe lase-Syria. So ke impi le asompi encane, impi le yimpi e-complicated kakhulu ehlanganisa izinto eziningi kakhulu, okuyimpi elwiwa ngombhobho njalo iphinde ibe yimpi elwiwa ngebhenki, ephinde ilwiwe nge-ballpoint, iphinde ilwiwe ngayo yonke indlela. Ingakho sikubona kusenza ukuthi kube so complicated ukuthi impi le kube yimpi engaba lula nje njalo engaphela mahlayana.